Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 18 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kunezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza.
Kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni.
Okusho ukuthi sesilabantu ama-representatives esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikile.
Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza.
Sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza. Izolo kulemfanekiso kamabona kude ebithunyelwana emafonini itshengisa abenhlanganiso ethiwa South Africa First ixhasana lamapholisa ukususa abantu bokuza endaweni zabo edolobheni leTefontein. Kubikwa lezi zehlakalo zenzakale endaweni ezithiyeneyo ezigoqela leSoweto. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa esihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Okwenzakala eTafelfontein sithole nje kakhulukazi ukuthi kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha, befuna njalo nabantu abahleli ezindlini okungekho emthethweni kumbe bengenawo amaphepha namalungelo ukuba kwela South Africa. Sikubone ukuqala endaweni ezinjengabo Eldorado Park, lapho iqembu lezepolitiki elibizwa nge-Patriotic Alliance elanqoba khona. Ngakho liqala ukuhamba lithi sesahamba sathembisa abantu ngesikhathi sekhetho ukuthi abantu bokuza abahlala lapha ngokungekho emthethweni labaphume bahamba. Ngakho sibone beqala lokho, so siyabona ukuthi ngemva kwalokho indawo eziningi nazo ziye zalandelela nabo Rosetten zabo ukuthi bazingenele emphakathini behamba bexotsha kumbe belwisana kumbe bebopha abantu bokuza abahleli okungekho emthethweni.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza, i-xenophobia, kuyenzakala yini? Ngoba sizwa sokule nhlanganiso ezimbalwa ezingani ziyakhuthaza khona lokho, kunjani umuntu?
Indaba yokulwa ngokohlanga kumbe inketha bechabi ukuthi abantu abawukuza kabafunekile iyenzakala yona. Kodwa kufuneka sizwisise ukuthi ngesinye isikhathi kulokukhalaza kwabantu ukuthi abantu abangenawo amaphepha namalungelo okuba eSouth Africa kufanele bangahlali babe khona. Kungumthetho lokalikhi lizwe elifuna abantu abangenamaphepha okuba selizweni ukuthi bahlale bekhona. Ngakho siyakuthola ukuthi kukhona lapho esithola abantu besilwa ngokusemthethweni ukuthi cha, sikhathele ngabantu abahlala kuleli lizwe abangahlala bengokungekho emthethweni njalo bayenza ubugebengu kungabi nendlela yokubathola ngoba imininingwane yabo ayikho ndawana thize lapha kuhulumeni okwenza kube nzima ukuthi nabantu abenza lobu bugebengu babantu. So kufanele ukuthi sihlukanise phakathi kwabantu abafuna ukubona iSouth Africa ihlala abantu abahlala khona ngokusemthethweni nalabo abanenzondo jikelele eyabantu bokuza abangafuni nje umuntu wokuza. Akhona amaqembu amabili wonke lawa khona.
Mazwi bani ongawachiyela izizalwane zeZimbabwe esezidlela evalweni ngokubona imfanekiso kamabona kude lokuzwa ukuthi kukhona okwenzakalayo, bangathatha manyathelo bani? njani ukuthi bazibuthole bengekho engozini yokuxotshaniswa ngabantu beSouth Africa.
Isixwayiso sethu ngesokuthi abantu abahlale bephephile. Makunendawo lapha beza khona ngoba kunamaphepha azulazulayo akhankasayo anxusa abantu ukuthi bayohlasela abantu bokuza ukuthi ngabo Operation Dudula lapho kuzobe kuxoshwa khona abantu bokuza. Siyaqhuqhuzela izindlalo zeZimbabwe ukuthi zisuke kulezo zindawo. Ezindaweni ezingathi zinokuphepha nokuthula ngoba isimo sikhomba sobala ukuthi nalabo abanezincwadi sebengahle bahlaselwe kanye nalabo abangenazincwadi. Ngakho isimo kasimanga kahle kanti njalo nohulumeni asimboni ephakama okwanele ukuthi avikele amalungelo abantu bokuza labo abahleli kulelizwe ngokusemthethweni kumbe noma bengekho emthethweni okusemthethweni kodwa akakufanelanga ukuthi abantu bazenzele bathathe umthetho bawufake esandleni sabo bagcine bebulala abantu. Uhulumeni kasimboni esenza okwanele ukuthi labo ababulala abantu bokuza bahambe enkantolo baboshwe. Kungakho sithi isimo kasanga siyakhuthaza abantu ukuthi baziqaphe zonke lezi zindawo lapho kunodlame khona bazixwaye bakuthi bahlale lapho basuke kwezinsuku ezithize bahlale lapho kuphephe khona ngoba isimo asimanga kahle eqinisweni.
Umnumzana Vusi Moses Vanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kona.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Isigaba sakobulawa yiso esihambela muva ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili alengxenye 254,000 ababhalisele ukuvota, silandelwe ngeseMathebeleni and South esile 259,000. Kuzobuya iMathebeleni North yona elabantu abangu 335,000. Lokhu kutsho ukuthi izabelo lezi zilakho ukuqunyelwa indawo zabameli bedale lephalamende lakumakhansili ama-constituencies. Isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, inhlanganiso ekhuthaza ukubhalisela ukuvota, umnumzana Nkosikhona Dividi uthi abantu kumele baphume bayibhalisa ngobuningi lapho sokuqutshwa uhlelo lwe-mobile voter registration olokungena ebantwini iziphathamandla ze-ZEC ngenyanga ezayo kanye lakunyanga kamabasa.
Lokhu kuyethusa kakhulu njalo kusinika umlando ikakhulu njenge-Ekhaya Vote ngoba inani elincane kakhulu kuma-registered voters iBulawayo kulandelwa yiMathebeleni South kulandele yiMathebeleni North. Okutsho ukuthi umsebenzi we-Ekhaya yikho lapho esigxile khona. So sifisa ukuthi sixoxisane labazali sibonisane ukuthi thini ukuthi abantu baregister ukuvota ngoba lokhu kutsho ukuthi sesizabuswa ngabantu abangekho kuregion. Lokhu kutsho ukuthi endaweni enjengakobulayo kulama constituencies angu-12 seyagcina sengu-9, okutsho ukuthi siyabe silabantu ama-representatives ethu esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwane osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo. So kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi kungabe siyaregister ngobuningi sibekwazi ukuthi simentene ukube si-increase ama-seats ethu esilawo ephalamende kwezokuthi sithuma abantu abazasimela njalo begoqe imithetho ezasincedisa njengabantu. Lokhu futhi ngigcizelele njalo ngithi i-resource distribution ikakhulu ku-national fiscals ibakhayela kakhulu inani enjengayo naleyo yokuvota ukuthi ho endaweni enje kule mali engaka kulabantu abangaka sezingafaka imali engaka. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikukhayele futhi ukuthi even into ezinjengabo service delivery they affectwa kakhulu ngenani labantu abarejistileyo ukuvota. So nje Vote kuleli viki kusukela kusasa kuzoke fika Friday sabe singena kuma communities lapha kobulawayo sixoxisana nabazali ikakhulu endaweni lapho ade kungela ama MPs khona okuzaba lama by elections. Sixoxisana ngoba mhla ka 1 February kusiya mhla ka 28 February kuzaba le mobile registration please esikufisa ukuthi laba semaphandleni lawo bephatheke kunhlezo lezi zokubhalisa ukuvota. Sikhuthazane Ekhaya Vote sithi kuqalise ekhaya asikhulumeni ngendawo zokuvota sisekhaya.
Kuyini ongakukhuthaza abantu beMathebeleleni laba kobulawayo abalakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yokuthi balutshwana ababhalisele ukuvota?
Enga ukuthaza abantu ukuthi asiregister ukuvota njalo sivote ngoba kaningi ningi abantu basibuza ukuthi singavota kuyatshintshani singavota kuzathini kodwa emfisi ukuthi sikhangelisise sikukhangelisise ukuthi khona nxa singavotanga kumbe nxa singaregister ukuvota izabelo zethu ziyaqunywa kuthi ukuthi vele siyachaza sesingana sikho eZimbabwe njalo sesikhangela ukuthi iresource distribution kukhangelwa abantu ukuthi bavote njani bese sikhangela futhi service delivery lapho esihlala khona thina emathebeleleni khona lapho ungaba semath north ungaba semath south kumbe ungaba seKobulawayo khona la yizinkinga ezikhona zona lezo kumele ukuthi siqondane lazo njengezakhamizi siyenze idecision yokuthi hayi siza participate esikufundile iminyaka yonke le edlule sikufundile kodwa into yokuqala kumele siyenze ukuthi asibhalise nini siyevota
umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele kuma
Asambeni madoda
siyovota Sivotele
Ibandla lezanu PF lithi lizavota izihlalo zonke ezizancintiswa kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho Ibandla lezanu PF livame ukunqoba kukhetho lwama-by elections Kuza kuba lokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente angamachumi phose amathathu 28 lamakansila edlula ikhulu 106 kukhetho lwama-by elections siqoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ibandla lethu elenzana uPF lihleli lingena ebantwini ngesikhathi zonke lifuna ukubana liyenze izinto ezizabisa inhlala ngcono ebantwini nanga ama-by election asebuya asesondela thina njengebandla lethu elenzana uPF sizimisele njalo siyenza amalungiselelo wonke okubana sikwanise ukubana sifake abantu abazasimela kulowo mcintiswa kwama-by election siyakwazi ukubana i-history yasitshela ukuthi vele asikaze sinqotshwe kuma-by election ngoba siyabuya sikankase singene ebantwini sibatshengise ukubana iphutha ebelenzile ileli basebelungisisa-ke khonapha kuma-by election sokungena abantu bebandla lethu elezanu-p f
manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla lezanu-p f lilakho ukuthatha na izihlalo eziningi kuma-by elections azayo kuzigaba zonke zelizwe
abantu abaningi ezindaweni eziningi lapho kulama-by election khona kukakhulu emadorobheni lapha koBulawayo laseHarare oMtare nendawo ezitshiyeneyo ungananzelela sekule 21 years belokhu befake i-MDC ezihlalweni zona leziyana manje nxa usukhangeleke ukonakala osukwenzakele kakhulu kakhulu emadorobheni naba khangena imigwaqo isifile abantu amanzi bawazi aphuma empompini amasuweji agileza indawo zonke konke lokwana kutshengisa ukubana abantu kade bebafaka bebabisela ezikhundleleni zokwabokhansela kube MP ngabantu abangabambanga kuhle udaba lokuthuthukisa izindawo zabo lezi so khonokwana sesibabonisa abantu sibatshengisa ukubana hhayi libazamile kwehlule phendukani ngapha ekhaya silungise ubone-ke ubona kuyaba lengqubela phambili enkulu kangakanani ngakho-ke hhayi sizimisele sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu p f ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele kuma
Asambeni madoda
siyovota Sivotele kuma
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi nanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi njalo kulabantu ababanjwe leli gciwane le-coronavirus abangamakhulu afika phose amane 382. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 ngabesigaba seMashonaland East, kulandele abesigaba seManicaland abangamashumi phose ayisithupha 59. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 bazinkulungwane ezifika phose ezine 3961.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Uma manje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi abafaka amabhakani okukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi asebhonjwa ngabantu abangaziwayo kwakuvele kungekho emthethweni ukufaka la mabhakani. Iphephandaba lobulembu be-internet elethe News Hoax lithi oyinkosikazi kamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uqulekile phandle komthethwandaba izolo eHarare. Umbayiwa ubesemthethwandaba ethoniswa icala lokufuna ukuzithadisa yena umkakhe uChiwenga elele esibhedlela egula engazi icebo likambayiwa, kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze likangqwaqwane litshaye izwekazi le-North America latshiya inkulungwane zabantu zicitshelwe amandla kagetsi njalo zingenelisi ukuvakatshelana. Iinkulungwane zendizamtshina zehlulekile ukuphapha zisuka kwele Melika ngenxa yomqando lo owesnow. Amapholisa kwele India abophe umfundisi kumbe imonk yokholo lwesiHindu ekhuthaze ukubulawa kwabantu abokholo lwesiMuslim abahlala kwele India. Amapholisa athi uyathi Nasingana Giri wakhuluma amazwi la emhlanganweni owenziwa nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani lapho bantu benkosi? Yebo, uyakubona sibili kwenu. Izo zeliningawo kuthi imali bayandlela abakhulu. Sazi ukuthi kuzaphethakala. Sambeni ku 2023 kunokuza kwenzakala ngoba sokuthi umatshi lokhilizeke ngabona abantu bephila. Cela amathiwa uyayisa amabandla wonke abambala kuthi into engiyinkulumende khona kuphela singadinga ukugabula abasudayo. Ezingane ziyahlangana singqondo siwonini kade usegcikeni kukhanya nje kuyini okuhluphayo.
Yebo yebo yebo, kuStudio 7 ndabalaleli. Ye hayi, ngiyajabula kakhulu lami ma umlayezo wami lowu ungavulwa abantwana beZimbabwe bawusho. Ye thina sifisa ukuthola umuntu ongasikhokelela elizweni lethu siqhubekele phambili lathi kwanise ukuthola imisebenzi kwelakithi. Kodwa amabandla afana lala agcwele ukudlala afana leleli likamonzoreleni kumbe yena umonzore ngegcwele ukudlala but ngizabala konke ngoba wafakwa ngabantu be-MDCT ukuthi abe ngupresident webandla lelo. Lapha la ehluleka ukuthi ngupresident lapha ngcono libisele umakhube la. Umuntu lo vele kalasifiso sokuthi ilizwe ibandlaleni likhokhele ilizwe ngoba vele ungalalela inkulumo zakhe ungakhangela lokwenza kwakhe la ngendlela elivumelana abakhokheli be-MDCT abavumelana ngayo asonto elingamvumela litsho ukuthi uMonzora uthesiza ngena kukhetho CMDC Alliance linalikwazi ukuthi i-MDCT libe selivuma kona lokho. Seliqothela abantu ke lo muntu lo. Seliqothela abalandeli benu bebadlale MDCT lo muntu. Lanxa ke bese lesifisa ukuthi sizame ukukhetha lona ebadlale MDCT. But as long lithethe umuntu ogulayo lamfaka phambili ukuthi ngiyoza sikhokelela. Obviously mazomele nathi amabhilisi uzahlala phansi, manje ngadlalanga phansi sokumele akukhohle lokuthi siya ngapi ngapha kunguye simlandelayo sithi asikhokelela. Hayi bantu be MDC Alliance, be MDCT njengoba selingabantu be MDC Alliance ngenxa ka Monzora futhi. Hayi zamani ukudinga umuntu ozakhokela ibandlaleli. Hayi ngoba uMonzora hayi yakugula lo muntu lo.
Yes, sanibona sanibona nokustudio 7 ninjani? Sibonge Gibbs Dube indaweni sethulela zona. Ngiyadumala kakhulu into eyenzakala esidakeni plaza lasesidakeni ngo-December bekumhlaka 22 ekusembeni lapha enyama endlovu e-police station adibana namadoda ayeluhlupho lwendaba eplazini liyana indoda liyana yathi ngugumbo inabasebenzi bayo ngokuthi kade beyovuna izitshalo belimile lapha eplazini waboshwa nabasebenzi bakhe nalo ubhuti wayemkhashile ukuthiwa kuthi bezothatha izilimo bezise kumakhethi waboshwa balala lapha ngavuka nami ngibuyela kusuka kwakhona ngabathola mpeni indaba yakhona iloke isiphansi phezuvalala khona lapho kokuthi bake bathobana namaphoyisa ensukwini ezedlule. So ngizwa nidumala ukuthi umuntu ozathi ene-full document eyokuthi ona yeplazi kuzobuya umuntu wezanu p f obheke mpofu ezovala abantu emaplazini nabo kokuthi balimile lezilimo zikhona. Angazi abantu bakithi sebabanjani abasenayo unembeza kuyangilimaza singabantu bakithi sihlukumazane ngale ndlela. Angazi ukuthi independence le yavotelwa izanu p.f. yiphi ngoba abantu bakithi abasenakho ukuthula osekukhona sokuye kuhlukunyezwa ngamapholisa kumbe kuhlukunyezwa izanu p.f. Ngiyabonga sengathi le meseji ngafunda kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma bezavalela abantu eplazini labo nokuthi ungananzeleli u-Obheti Mpofu amaplazi akhe aqala from Nyama Endlovu uzuyefika e-White kanti kasuthi ngani kaneli ngani ngalokhu onakho okhulumayo ngu-Gilbert Gala eTsholotsho. Ngiyabonga.
Awusalubonani salubonani ku-Studio 7 okhulumayo u-Jay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundwa. Siyacela khona ngapho ukuthi libe lisikhulumele lo Monzora ukuthi engazoyenza njengelastibhoni elizweni kuyaphazamisa labantu akade bemlandela linake ukuthi umuntu lo nguye olihluphekisayo. Nawe sefuna ukungena ngegama elithi Alliance kuhamba njani ngokwakho kwe-TC lo? Kucela kame kancane engazophazamisa engazokuthi siyakholisa ma ilizwe lihlupheka kanjalo.
Salibonani bahlobo, salibonani. Ixolisa ukungena kumbe kawuvunyelwe kumbe awuvunyelwe. Sathi ngokusendelwa le namba kwathiwa ngiyintsha ye-Studio 7 ngaphuma kuleyana nangangena kuleyi manje kangisatholi inews ezihlobo zami. Mani ngabe niyangizwa bo-admin sengicela limbisele kuleyana sekumnyama ngisazwa ngempilo yasekhaya limbisele kuleyana ukwenza ukuthi ngikwazi ukuthola lami inews ngiyazibonga ngokuzithoba bakithi. Xolise mabe kungafanelanga ngendlela.
Sanibonani ku-Studio 7 lonke basakazi. Hey, hayi ndiyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lo. Kodwa ke hey sihlala sinombuzo odwa nje kakhulu namhlanje ngifuna ukukhulumela phezulu kweMthwakazi Republic. Ukuthi iMthwakazi Republic mayithi yona ayisangeni kuma elections, ama by elections, wonke nje ama elections yona ithi ayisangeni yona. Ngicela ukuthi iMthwakazi Republic yona kahle kahle iyini, ifuna ukwenzani? Ngoba into yonke le njongo yabo ma ukuthi aba contest kuma elections, kushuthi vele ayikho totally ngoba ma bona befuthi noma bafuna ukufaka imithetho ukuthi bacela ukuthi kuqunyizwe noma kwenziweni bamele bekwenziwe lama member of parliament belama councillors belayo yonke lento. So bona abantu bazobe we are from Norway bekhemba izinto bethi bayiphathi noma bayini ngicela nje khona abo beke mabe khona abamthwakazi ke bengichasisele nje khona lapho. Ngiyabonga kakhulu ngosidumo lapho eJohannesburg.
Ngikhona ngapho hayi thina siyaphila sinandi indaba zenu siyakhulisa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden unanze ikhefu le-Martin Luther King Jr. izolo ngokukhuthaza uZulu welemelika ukuthi agcwalisise umsebenzi owathiwa nguKing okulwela amalungelo oluntu agoqela ilungelo lokuvota kwabantu abensundu. UBiden usole ibandla eliphikisayo lama-Republicans esithi libumba imithetho ejonge ukuvimba abantu abamnyama ukuvota. ngakho uthe abantu kumele babambane benqabele limthetho. Amalunga emuli ka King wona ekhokhelwa indodana yakhe uMartin Luther King Jr. the 3rd atshengisele ezitaladeni eWashington DC esithi iPhalamende kumele yethule umthetho oqakathekileyo wokuphatheka kwabensundu leminye imihlobo elabantu abalutshwana kunhlelo zokuvota iVoting Rights Legislation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
Ama-states amaningi aliqakathekisa ngoba uMartin Luther King wayemelele wonke umuntu oyi-minority ngendaba ze-voting rights, civil rights, le-human rights. Siyabona ukuthi futhi uthi umfundisi uMartin Luther King wayecabanga ukuthi by this time yathesi ngawuthiwa abantu abamnyama, abantu abangama-Hispanic, lama-Latino, lama-minority everywhere in the world, ngawuthiwa ama-rights abo aqakathekiswa. But siyabona ukuthi 2022, 17 January, lokhe kuyinkinga. Siyabona futhi ukuthi ku-Senate sibona ama-Democrats wona angeniswa ngabantu abamnyama in Georgia, le-Michigan, lama-states ayengathi ayesehluleka ukuwinwa ngama-Democrats, abantu abamnyama came through for them. So esikubonayo okwakathesi ukuthi ama-politician, whether is Republican or Democrats, badinga abantu abamnyama during the voting time, but ukuthi bafake ama-legislation or ama-policies ancedisa abantu abamnyama, ngoba i-poverty sibone ukuthi yiyo ehlupha abantu abamnyama, health facilities, imisebenzi, lokuholiswa kwezimali sibona ngathiwa kulama-disparities le-judicial system. So yinto eleyi ebuhlungu ngendaba ezaziyilwelwa nguMnumzana Martin Luther King ngesikhathi sakhe.
Alubana ephila, ubona ngani beya kuthini ngemithetho elethwa ngama-Republicans, ama-Democrats athi ijonge ukwenqabela abantu abamnyama lamanye ama-minorities ukuthi benelise ukuvota ngobunengi, kanye lendlela nje abantu abamnyama abalokhe bephathwa ngayo?
We hope ukuthi abantu abayimajority abelungu they will reconsider ama-stances abo ngendaba ze-voting rights, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bethu abamnyama in a lot of states ukuvota lama-voting rights have been the pillar of our communities. Abantu bakufela lokho, abantu lokhe belwela the right to vote. So ngithi mina ngawuthiwa ubaba umfundisi uMartin Luther King ephila lakathesi, he would not be happy with the events that have taken place.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza, ikakhulu abavela eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisela ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.